soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Linga alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 18 kwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ezizimele esigabeni seMathebeleland seziphume lomhlehlandlela wokusungula amankampani nokuqhuba ezinye inhlelo zokuthuthukisa umnotho walesi sigaba.
Kuxoxwa ngezempilo, kuxoxwa ngezezimali, kuxoxwa ngezemfundo, kuxoxwa ngeland, kuxoxwa ngamalungelo abantu.
Inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwele South Africa selikhuphuka ngesiqubu osekubangele ukuthi abezempilakahle bathi ilizwe selingene kuhlandla lesithathu lokuhlaselwa yi-coronavirus kumbe i-third wave ngesilungu.
Bayasitshela ukuthi selithanda ukukhuphuka kakhulu ukuthi sesisondela ku-third wave.
Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMathebeleland ebheju likaZulu ithi izaqhubeka isakha amabhakane alamabizo alabo ababulawa ngesikhathi segugurawundi duze lalapho ukwenzakala lesi sihluku.
Iqiniso yikubana kuningi esikukhangeleleyo njengenhlangano ukubana kwenziwe ikakhulu endaweni ezijiyeneyo lapho okwaba lo monakalo wombhuqazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ezizimele esigabeni seMathebeleland seziphume lomhlahlandlela wokusungula amankampani lokuqhuba ezinye inhlelo zokuthuthukisa umnotho walesi sigaba. Lokhu kuphume emhlanganweni oqhutshwe zinhlanganiso lezi ngohlelo lweZoom ngeviki edluleyo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomunye wabaqoqela umhlangano omnomzana efidlela Ncube wasichasisela okunenge.
Yebo, bekulomhlangano okuthiwa iphutheho, ukuthi iphutheho ikuthi imbizo, ukubizwa kwabantu bonke kungakhathalekile ukuthi bavela kuliphi iqembu, bangena kuyiphi church, bavela kuphi umango eMathebeleland. Kwakufanele ukuthi abantu bahlangane gwaqa physically bona omathupha. Kwase kusehlula ngokuvinjelwa iCOVID-19, kwase kuvunyelwana ukuthi kuhle abantu bahlangane ngeZoom, bahlangene kwabantu iviki lonke lele kusuka ngeSunday kuze kufike namhlanje lapho phothulwe khona umhlangano. Bekuxoxwa ngezempilo, kuxoxwa ngezezimali, kuxoxwa ngezemfundo, kuxoxwa ngeland, kuxoxwa ngamalungelo abantu, ngama-election, lakho konke nje okuthinta abantu, abantu bevumelana kulezo zinto ukuthi bafuna ukuya njani phambili. Kuphethwe ngokuphuma logwalo okuthiwa yi-Freedom Charter echoyo ukuthi abantu beMathebeleland bafuna ukubuswa ngayiphi indlela, bafuna ukubusa ngayiphi indlela, bafuna ukuphila ngayiphi indlela, bafuna ukuhlala ngayiphi indlela, bafuna kukho konke okubathintayo. Lolo gwalo lokuqukethe lonke lusapholishwa nje bese lusethulwa lufinyelele ebantwini bonke, lufinyelele asemsakazweni.
Iziphi inhlelo zokudinga imali eliphumelazo?
Okuvunyelweneyo yikuthi kwakhiwe amankampani ezimali ukuthi ikhona imali esingayitshaya, singenelisa ukuthi sitshaye izimali sakhe amabhenki ethu, sakhe ama-mutual fund, sakhe ama-mutual assurance societies. Into zonke leziyana ezidinga imali singakwazi ukuthi siyihlanganise imali. Bekhona osozimali bakithi, abafundileyo bakithi abazingezezimali ukuthi hayi, imali singayihlanganisa sibe lamabhenki ethu, sibe lamankampani ethu, sibe lamabhenki ethu okuthenga imigodi yegolide, sithenge umhlaba, sithenge inkomo, sithenge izinto zonke leziyana eziza senza sonke sinothe siphumelele njengabantu beMathebeleland. Ngakho ke kuvunyelwene ukusebenza ndawonye kwezenotho ukuze sizimele kwezeconomy, sikwazi ukuthi singahlala isikhala kuphela kodwa sikwazi ukuzithuthukisa thina ngokwethu. Kuvunyelwene njalo ukuthi abantu basebenze ndawonye kwezepolitiki, ngokuba ipolitiki iqakathekile ukuze baphume ngaphansi kombuso wezandla. Konke khona lokho kuphumile. Ngamafitshane nje kube yikuthi abantu bafuna ukusebenza ndawonye, bavumela ukuthi bazasebenza ndawonye to create a regional economy ngesingisi esingathi that responds to ama priorities, understand ama priorities lokuhlupheka kwabantu beMathebeleland. Injalo abantu babambane politically, socially, ngayo yonke indawo kokonke ukuze bakhululeke phakathi kosizi abaphakathi kwalo. Ngakho ke izinto esizaxoxa okwamalanga alandelayo siloke sizihluza sizihlukanisa ngokuba zinengi kakhulu okuvunyelwane ngazo.
Umhlangano lo ubuyinto enziwa kanye nje njengoba beliqoqa nje inhlelo leziyini kumbe sokuyinto eliyahlala liyenza.
Kumele ngomnyaka ngomnyaka ongelani abantu bahlangane bevela kuma districts athukahlukeneyo bathi gwaqa bezokhuluma konke nje ngokuphathelana lesigaba seMathibeleland ukuze bakwazi ukuphuma lezinqomo ezibakhululayo phakathi kosizi lona lolo njengoba sengike ngakuthinta ukuthi kayikho into esele ngaphandle kokuxoxwa kuphutheko yikho kuthethe 6 days kuthethwe yonke into bavumelana njalo abantu ukuthi indaba yokuthi udaba logugura undile uphathwe yi-NPRC abafunda kuzwa ngakho ukuthi udaba logugura undile uphathwe ngabantu abayibaba babulala abantu abafuna ukuzwa ngakho kwavunyelwana ngokuthi abantu bafuna ukubuswa belabalungelo babuse belamalungelo babuse ngendlela ehlonipha umthetho ekhululekileyo ehlonipha intando yabantu bavumelene ngakho konke okuthinta abantu besiya phambili kodwa kuphezu kwakho konke ukuthi bavumelene ngokuthi bazasebenza ndawonye besiya phambili.
Umnumzana efidlela Ncube ngomunye wabaqoqe umhlangano wenhlanganiso ezizimeleyo kobulawayo ubekhuluma ecingweni lontungamile inkomo weStudio 7. Inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwele South Africa selikhuphuka ngesiqubu osekubangele ukuthi abezempilakahle bathi ilizwe selingene kuhlandla lesithathu lokuhlaselwa yi-coronavirus kumbe i-third wave ngesilungu. Amanani akhomba ukuba besebehlile kakhulu ababanjwa igciwane le-coronavirus e-South Africa kusukela ngenyanga kaNhlolanja lapho okwasekubanjwa abantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000 ngelanga kodwa bekusehla. Kuze kwathi kuyonale inyanga besebe inkulungwane eyodwa ngelanga 1,200 ababanjwa leli gciwane. Kodwa kusukela kuviki ezimbili ezedluleyo amanani la asekhuphukile njalo asedlalela kunkulungwane ezintathu 3,100 ngelanga. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Bayasitshela ukuthi selithanda ukukhuphuka kakhulu ukuthi sesisondela ku-third wave. Bayazibala nje indawo ikakhulu lapha e-Gauteng, iValley, ePretoria, iTshwane kubalwa ukuthi izivalo sezinyuke ngendlela emangalisayo. Kanti ne-province yase-Free State nayo ibalwa njenge-province okungathiwa isingena kuyi-third wave. Asikwazi-ke ukuthi lokhu-ke kusho ukuthi mhlawumbe kungabe sekuhlangabezana nawo amakhaza ngoba aseyaqala amakhaza ungena. Siyasola-ke ukuthi konke lokhu kungabe kuyileyo mbangela. Phinde futhi kube khona abantu phela indiza ziyahamba emazweni. Kunabantu ke abangenayo lapha abavela kwamanye amazwe othola ukuthi nakhona kuyabikwa ukuthi kukhona ikakhulukazi leli uhlobo lwase-India selubikiwe ukuthi kukhona asebebanjiwe abanalo la. Konke lokhu sokusenza ukuthi sihlalele esimeni sovalo ukuthi kasikwazi ukuthi kuzokwenzekani kumalanga la azayo uma ukuqanda sokuqanda kakhulu. Yibunzima nje esihlezi phezu kwabo esingakwaziyo ngoba lento nxa kuyibala ukuthi iyaqansa ivele ilithele ngovalo ngoba uyabe ungakwazi ukuthi izobamba bani ichiye bani.
Bona abantu bayalandela na imigoqo yabezempilayo kahle eyokugqoka ama-mask lokuqhelelana.
Ubungozi ke obukhona babu Chris yikuthi abantu bakithi sebe ngalokho kuthiwa ngesilungu sebe relaxile, sebe relaxed. Abantu abasakulandeli ngamandla njengalesiya sikhathi sikobo level 5, level 4. Abantu phela izinto ezinye bazilandelwa bese saba umthetho. ukuthi nanku umthetho uthi uyabotshwa nxa ungafakanga imask. Abantu nje sebeyihambela bengalawa ama-masks. Uthola ukuthi ezindaweni zokuphuza ufika kugcwele okumangalisayo lento okuthiwa i-social distancing, ukuvulelana izikhala akusalandelwa. Wona bayawaphatha ama-masks kodwa nje uthola ukuthi umuntu uyiphathela ukuthi ngoba nxa ezacabanga ukungena esitolo bazafuna ukuthi ayifake i-masks, uma ezafuna ukuthi angene noma kusemahofisini bazafuna ukuthi ayifake i-masks. Yilokho nje ongathi nxa ubhekisisa ubona ukuthi abantu yikho nje bewaphatha ama-masks. Kodwa uma kade kungayisikho lokho, ngabe nje abantu nokuwaphatha basawaphathe. Kodwa nje la uma behambe estradeni awasawafaka ama-masks, ama-masks abantu. So nje lokhu kwenza ukuthi kufake impilo zabo bonke abantu nje esimeni esingekho right, engcopheni, ngoba ama-masks awasagqokwa ngendlela kade egqokwa ngawo ekuqaliseni. Yinto nje impela ukuthi ke asikwazi ukuthi kuyokwenzekani kunsukwana ezizabuya, noma ke mhlawumbe i-government izaphinda ibuyise amalokhuzana, ama-levels la okwenzela ukuthi mhlawumbe kube nemithetho ethanda ukuqina, asikwazi.
Lo-ke ngumnumzana Zenzo Nkomo, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ubexoxa icingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle olweZimbabwe lubika ukuba kulabantu abalitshumi lambili ababanjwe igciwane le-coronavirus kumanani ethulwe izolo. Akula muntu ngisho lo yedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kwababanjwe igciwane leli abaningi ngabeHarare abayisithupha, kwalandela isigaba seMashonaland Central okulabantu abathathu, bese kusiza koBulawayo okulababili. Lolu gatsha luthi abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kumanani ayizolo bayedlula inkulungwane ezilitshumi, 10,193. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMajobelelend eyebheju likaZulu ithi izaqhubeka isakha amabhakane alamagama alabo ababulawa ngesikhathi segugurawundi. Lokhu kulandela ukuphawulwa okwenziwe ibhakane elilamagama abantu abangamatshumi amabili lambili ababulawa ngamasosha egugurawundi ngokubavalela endlini batshiswa ngomnyaka ka-1983. Sixoxe lesiphathamandla sebheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo, saqala ngokumbuza ukuthi zikhona yini ezinye inhlelo ezifanayo abazazenza endaweni ezitshiyeneyo zelizwe lapho okwafela khona abantu ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi.
Iqiniso yikubana kuningi esikukhangeleleyo njengenhlangano ukubana kwenziwe, ikakhulu endaweni ezitshiyeneyo lapho okwaba lo monakalo wombhuqazwe. Ungakhangela kumnyaka emibili edlulileyo safaka ilitshe endaweni yeGolgotha eBhalakwe. Abalomona abazama ukuthi begqibele udaba lombhuqazwe balikhipha. Sikhangelele ukubana indawo yona leyana kuqakathekile ukuthi kube khona okwenzakalayo, yindawo ofuze ihlonitshwe, yindawo okungafuzanga behlanganise abantu abafe ngezinye izinto ezingaphathelananga lombhuqazwe ukuthi behlanganiswe labantu bombhuqazwe. Sikhangelele ukuthi indawo eziningi-ningi, ama-sites amaningi-ningi kubolupane, abe madi, esiwale, indawo ezitshiyeneyo, ukwenzela ukuthi indawo lezi zizikhulumele zona, ngoba abantu bayancindezelwa, abanikwa thuba lokuthi beyikhulume ngendlela abazwa ngayo. Sikhangelele ukuthi kube lezikhumbuzo indawo eziningi-ningi ukuze lentsha ibekwazi imbali epheleleyo ngokubana iZimbabwe kusukela phela silolo zibuse samthola ngemva kokuthola izibuse ukuthi kube khona umbhoqazwe ukuthi uhulumende ufike osuke wahlamukela abantu abakhuluma ulimi lesiNdebele. Okunye esifisayo yokuthi alobana indaba leyi iyabanjwa ngeqiniso.
Zona izakhamizi zithini ngodaba lona lolu? Siyabona ukubana uhulumende yena wayethe useqoqe uhlelo lokuthi abantu beGugurahu ababulawa ngesikhathi seGugurahundi bangcwatshe kakutsha. Izakhamizi zona zithini ngalokhu, njalo ziyemukela yini imizamo kahulumende kudaba lona lolu?
Izakhamizi ezikukhangelele kuningi, kodwa okuluhlupho yokuthi njengoba umbuzo wakho sithi bayamukela yini okwenziwa ngohulumende, umbuzo yikuthi kuyini uhulumende akwenzayo. Uhulumende ukhuluma emaphepheni, uhulumende ukhuluma emsakazweni, kodwa uhulumende akukho akwenzayo ikakhulu kuma-victims ombhuqazwe. So akukho lutho esingathi izakhamizi zingakwamukela okuthiwa ngohulumende, ngoba kazi kahlangani lalutho, kazi kambona uhulumende. Uhulumende usazibhodela ethareni, usabhode emadorobheni, akahambi ukuyafika khonale lapho kulabantu. Njalo ungayikhangela indawo yemkhonyeni, okuzwisa ubuhlungu yikuthi kwakungabantu abangomama, kwakungabantu abangomama. Omama la uyakubona ukuthi utshisele abantu abangomama ngemva kokubulala amadoda abo. So yiyo into elusizi ngaleyana indawo. Kodwa hhayi, izakhamizi ziyafisa, kodwa ezikutshiloyo engubambileyo yikuthi bezithi ngabe kuleqiniso lokuthi indaba leyalungiswa, bezingakhangelelanga ukuthi kulethwe kakhulu abantu abakhuluma ulimi lwalabo abababulalayo. Yikho engutholileyo ezakhamizi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo, isiphathamandla senhlanganiso yebhethu likaZulu, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Jabo!
Amagqwetha amela umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi afake amaphepha ukuphikisa isinqumo esasusa uChief Justice Luke Malaba ukuba umholi wabahluli. Amagqwetha la aphikise isinqumo somthethwandaba esithi okunye okungasiloqiniso yikuthi uMalaba wenelisa iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa 70 kusiyaqala ilanga langesonto, hatshi ekuqaleni kwelanga langomgqibelo. Lezinye izizathu abazifakileyo ezimayelana lesisekelo sombuso welizwe. Lokhu kwenzakala amagqwetha awasa uhulumende emthethwandaba aweYoung Lawyers Association kunye laweZimbabwe Human Rights NGO Forum esehambise umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi emthethwandaba, ngoba besithi weyisa umthethwandaba ngokusola isinqumo sokususa uMalaba esithi amagqwetha la athengwa ngamahulumende bamazwe angentshonalanga. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi iningi elizweni alazi ukuthi lilesifo sehigh blood pressure, okuyingozi ngoba lomkhuhlane ubulala umuntu engalindile. Lokhu kwethulwe ngesonto ngoba bekulilanga lokunanza lesi sifo, ile International High Blood Pressure Day. Iphephandaba lobulembu elesite lithi inkokheli yomdabu esigabeni seMathebeleland ihlukene ngembono kudaba lweGugurahundi. Lokhu kukhulunywe yinduna uKhulumani Mathema oweGwanda emkhosini wokuphawula ibhakane elilamabizo abantu abangamachumi amabili lambili ababulawa yiGugurahundi ngomnyaka ka-1983 ngesonto eTsholotsho. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salbonan, Salbonan, Salbonan Studio 7. Siyabonga ngale news elisinikeza zona bafowethu. Ngathi ningayibamba kanjalo. I-news esineqiniso. Siyabonga kakhulu bafowethu. Mina igama lami uThemkosi okwaGumede. Ngokuzalwa ngizalwa eLupane eJibajiba kodwa kwamanje ngiseGoli eLenisia South. Ngithanda ukuphawula ngendaba yakithi eMathebeledi. Abantu bakithi bathanda ukulandela amaqembu angabenzeli lutho. Emaqembu cishe afana nabo MDC kanje. Ngiyangibona mangabe kuthiwa kuvotelwa MP bazonilethela umuntu osuka kwenye indawo bamlethe eMathebeleni, lowo muntu loyo ayikho into azosenzela yona. Khombisa khona ukuthi laba bantu baseMpumalanga bayasisebenzisa. Mina ngokubona kwami nje singabantu bakamthwakazi ngathi singalandela leli qembu lakithi lakwamthwakazi. Sike sibone nje silinikeza ichance, sike sibone ukuthi lizosenzelana. Umuntu wakithi angeke aze asilahle. La madoda aseMpumalanga lawayo indaba yethu nje ayingeni, ayasicindezela. Kwahle lonkomo baze bakhothama bekulo leli qembu elibusayo. Kodwa namanje nje sithole nzima, sicela amazwi. La madoda aseMpumalanga lawa ayasazi. Ngokubona kwami nje engathi abantu bonke bakamthwakazi singasupport iqembu elilodwa. Ya, support iqembu elilodwa likamthwakazi. Sike sibone ukuthi lizosenzelana. Ngiyabonga.
Bantu bakithi, bantu beMathebeleland, ngicela ukulibengelela ngesihle ku Studio 7. Ye, ngithi mina Zulu kaNdaba, uMahlabe Zulu. Hayi, ngiyalithanda njalo lingeza ngizicaje ngani ngoba alilahlanga, alikalahle njalo amasiko enu. Lolimi lwethu alukalulahle. Bantu bakithi, ngicela ukwalazisa ukuthi emhlabeni lapha esiphila kuwo asikho isizwe esithanda esinye isizwe. Asiko isizwe izohlala singaphansi kwesinye isizwe. Lokho lalokho kusho iBhayibheli, the nation shall rise against nation. Ngakho ke bantu bakithi esiNdebeleni, ngicela lizithande, lizigqaje njalo liziqhenye ngalokho eliko khona. Lingasabi muntu, lingasabi abantu. Abantu emhlabeni bayadlula kodwa isizwe asidluli. Bantu bakithi esiNdebeleni, ngithemba selokubonile ukuthi akekho umuntu ongakwenzela olunye ulutho wena olufunayo ongasowakini. Ngakho ke ngicela abantu bakithi esiNdebeleni ukuthi likhankasele njalo lisekele njalo lilandelele amaphathi akhili la abunjwa lapha eMathebeleland, agcine lapha eMathebeleland kuphela. Nanku ke phela ukuthi selokhu zavotela abo MDC labo zalubeni, akakazi umuntu oyedwa alisize ngalutho, akakaze akula lutho. Ngakho ke ngiyalicela umuntu okamthwakazi, ayicela bantu bakithi eMathebeleland ukuthi lisupport amaphathi enu lawa avukayo lapha eMathebeleni. Siyazama ngako konke okusemandleni ethu ukuthi sibe yilokho esikufunayo thina ukuthi sibe yisizwe. Ngakho ke ngicelani ligxile ekhaya. Lo ngukhulekani Ndlovu lo umholi weDuma, ngithi ngilethanda lonke bantu bakamthwakazi.
Sanibonani bakwethu, sanibonani bakwethu. Hayi, gama ubafo, igama ubafo. Hayi, naye ngikhalaza ngento abantu bakithi ukuthi ubona nje abafana abancane konke lokhu kuhamba nje la esitradeni. Okuningi kwakhona sokunamameda la eSouth Africa, sokunamameda. Kambe lizwe lizobunjwa njani amamedala? Bafana de sibathembile sithi bekhule sibabhekile. Nakwa ngazombela uhlupho yini inkunzi ebanjwa abafana laphandle bayabulala nokubulala abantu bakithi. Ubona abafana nje so amamedala kuzihambela laphana. Hawu nkosi yami, kodwa eyi kubuhlungu lokho. Eyi akambe kuzolunganini kwelakithi, kuzonini, kuzolunganini? Nazo iy'ngane zivuka ubhova nje. Hhayi kunzima lokho bakwena.
Studio 7, salibonani basakazi labalaleli. Mina bengicela abaphendisisa ngezenkohlakalo beke besiyele emahofisini eLupane. Umeya weLupane oyilunga leZanu PF also. Kunengi okwenzakala emahofisini laphana. Ngumuntu osuka all the way from eMotari. Ukuthi iZanu yamfaka kanjani laphana asazi, kumbe wasebenzisa ama-connection akhe eZanu. Wasuka all the way from Motari ungumeya walaphana. laphana emahofisini awusoze uthole abantwana bakuleyana indawo bethole imisebenzi lapha ukungawutholi umsebenzi wangkhona kumele usetshenziswe imisebenzi yezanu emningi yangkhona esikuthi ngesikhiwa ngama-dirty works engcole kakhulu ungakuyala khona lokho baningi abantu abatholakala laphana umuntu esengani ubulewe ngamasela siyacela sibili ukuthi kuphendlisiswe njalo siyacela sibili ukuthi ibandla lemthwakazi Republic Party lisincede kakhulu ke liye ngenangena emahofisini laphana lidingisise ukuthi kuhamba njani emalangeni nje ziphumile izitendi but baqala betshelane kuyi-inside thing kungaphakathi bekutshelane okwezitendi nxa sebekhupha ukuthi kulezitendi ezithengiswayo uyathola ukuthi nxa izitendi kade kumbe zingu-20 kuyaye kuvele sekusele zingu-5 ezingu-15 sezingabantu bakhonale lapha avela khona emutare so siyacela ukuthi sisizakale ke kulokhu kunzima sibili kakhulu ngoba sinje thina singabantwana belupani sifundile silama qualification athize but ngenxa yezinto ezinjalo vele imisebenzi asiyitholi si-out se-diaspora kusizwisa ubuhlungu kakhulu sicelani sisizwe sibili kulokhu abakwanisa ukuphendlaphendla ke beyengena laphana emahofisini elupani ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika impi ephakathi kwamajuda lamapalestina iqhubekela phambili inkokheli yemelika ikhuthaza ukuthi umongameli Joe Biden abe ngumlamlankunzi impi le iqale ekuqaleni kwenyanga lapho amapalestina babetshengisela besola isinqumo esathathwa ngumthethwandaba wele Israel okuxotsha imuli yamapalestina eyayihlala kwenye indlu kwele Israel. UBiden ubikwa ekhulumisana lenkokheli yakwele Israel kunye leyamapalestina kodwa abanye kwele Melika bathi kumele aqinise isandla ukuze kube lesisombululo kulolu daba. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo.
UBiden, I think i-approach yakhe at this point yikuthi aqale ameke show ukuthi I think uyakhulumisana lo mongameli owe-Israeli uNetanyahu kunye lo Abbas owe-Palestine and esibonile last week uwenze ama-calls to both leaders wakhuluma labo ukuthi abatshele ukuthi mayuyu ngendaba zokubhombana lezi ukuthi kukhulunyiswane. I-approach kaBiden ihlukene lekaTrump ngoba uTrump yena ubevela support i-Israel enganakeleli ukuthi iPalestine bona ukuthi bazothola yini protection from US. I think uBiden ufuna ukuba fair to both sides. She has in the past ukuthi ungumuntu layo osupport Israel kodwa I think i-approach yakhe ayisozifanele kaTrump indlela azokhulumisana lawo. I think uzozama ukuthi abahlalise phansi kuzwisisane ukuthi inkinga isukela kuphi njalo zingaresolva kanjani. Siyazi thina ukuthi udaba lwe-Israel le-Palestine asoze luphele until kuze kube le two-state solution eyaproposwa ngumongameli uBarack Obama. So since uBiden wayesebenzisana lo Barack engu-vice president wakhe sibona ungathi uzophusha i-same agenda efana laleyo ye-two-state solution.
Yena umongameli Joe Biden ubona njani indlela aphatha ngayo ubudlelwano lamanye amazwe okuthiwa i-foreign relations ngesilungu? Uyaphumelela yini? Nangu siyabona ngakaphumi phandle kwelizwe.
UJoe Biden uzimisele ukuthi i-America ibuyele ekubeni yiyona ekhokhelayo ngaphandle lapha in terms of ukuthi ibonakale iyona isiba yiyo elidayo if I may put it that way elidayo endaweni ze foreign policy. I-foreign policy kaBiden i-clear iyacaca uyathi siyabona usebiseli i-America ku-Paris Climate Agreement siyabona njalo ukuthi le agreement leyana eyadatshulwa ngu-Trump le-Iran sibonile uBiden ezama ukuthi ayibisele i-agreement leyana ukuthi ibuyele in place. So uBiden I think uzimisele ukuthi America ibe involved on a serious note go international stage. Akala ingqondo efana lo Donald Trump put America first. I think uBiden u serious ngokuthi America ibuyele ekubeni leader ekhangelelwa kiyo ukuthi kusolve ama problems awomhlaba lo. Njalo siyazi ukuthi simbonile uBiden siba serious ngeRussia itshela uPutin ukuthi ayekele uku-interfere especially e-Ukraine lapho esibona khona ukuthi iRussia njalo isizama ukuthi iqale impi le-Ukraine. So uBiden I think u-serious nge-international affairs uzimisele ukuthi i-US ithathe i-space sayo as i-leader eyiyona ehlonitshwayo ngamanye amazwe.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Reston esigabeni se-Texas. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inhlanganiso ezizimele esigabeni seMathebeleland seziphume lomhlahlandlela wokusungula amankampani nokuqhuba ezinye inhlelo zokuthuthukisa umnotho wakulumango. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.